So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtwazo omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 21 July 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho.
We don't want anybody. They will do their best to provoke you.
Ngasifuni ukuthi kube lodlakela. Bazaliqala kodwa lingaphindiseka.
Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba abantu lokho besesaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe.
Iqiniso lekabi khona ukuthi abantu isikhona yini idemokhrasi ngayikabi khona ukuthi abantu sengawuvuteka kakhulu ukuthi mina ngihambeleuzibani. Bayekwesaba ukuthi bangahlukuluzwa ukungeza nyamalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho. Uthi abantu kumele baqhubekele phambili bekhankasela ukhetho ngokuthula. Umnangagwa wethule lokhu lamhla eRudaka Stadium eMarondera esabelweni seMashonaland East emhlanganweni webandla leZANU-PF wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umnangagwa uthe udlakela kalufunakali eZimbabwe.
We don't want any violence. They will do their best to provoke you.
Ngasifuni ukuthi kube lodlakela. Bazaliqala kodwa lingaphindiseka. Lingabantu abalenhlonipho njalo liyakwazi okumele likwenze. Lingethuswa ngokungamabandla lokhu okungalanceda. Sokusela amalanga amalutshwane ukuthi kube lokhetho. Kulezi nsuku kulokuthula okumangalisayo eZimbabwe. Abantu bayahamba lapho abafuna ukuya khona ngesikhathi sokukankasela ukhetho. Thina sizingcwethi kwezombusazwe.
Umnangagwa uthe amabandla aphikisayo achitha isikhathi elwisana leZimbabwe Electoral Commission kulokuthi akankasele ukhetho oluzayo.
That is not a government commission. It is an independent commission.
IZEC kayisilo hlangothi lukahulumende. IZEC izimele yodwa. Akulabandla okumele litshele IZEC ukuthi kumele yenze. IZEC kumele yenze konke ekufunayo ilandela isisekelo sombuso welizwe. Kubandla leZANU-PF siyahlonipha isisekelo sombuso welizwe. Ngakho-ke ngithi akumelanga kube lodlakela ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Uphinde wathi uyalalela okukhulunywa ngabantu.
Under this new dispensation, we say ourselves, the president is a listening president.
Esikukhulumayo lapha ukuthi umongameli wenu ngumongameli wabantu ngoba uyalalela abantu.
Is a listening leadership. The entire
umongameli ngumuntu omele abantu njalo owenza konke okufiswa ngabantu. Inkokheli yebandla leZANU-PF inkokheli yabantu. Abantu yibo abakhokhela ibandla leZANU-PF. Ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Uthe uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili enika abantu inkomo ukwenzela ukuthi bathuthukise umnotho wabo.
Pamberi no kubatana, pamberi no kuwina my election, pamberi no kuwina my election, pamberi no development, pamberi no masholeni.
Kusenjalo umanyano we MTC Alliance wenze umhlangano ukhankasela ukhetho eWhite City Stadium ngoBulawayo. UChris Gande usetulela lolodaba.
UChamisa obekhatshwe ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa kunye lomnumzana Walshman Ncube umkhokheli webandla leMDC kutshele umhlangano lo ukuthi kungela ukugqilibezela usenqobile ukhetho oluzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo usibangilizwe laye ubekhona kulumbuthano. Unxuswe ukukhuluma amazwi okukhuthaza ukumanyana kukaZulu.
Sabulani bantu abezibaba. Injani mphakazi omuhle. Nina elithanda ukuthula. Ngiyabonga ukunxusa kwenu lamhla lapha. Ngibuye lapha ukuthi sizokhumbuzana ukuthi singabantu banye.
UChamisa uncome umnumzana Dumiso Dabengwa njengomuntu walwela impi yenkululeko wangazaphazanyiswa ibuhuquluzi kodwa wala ehlonipha injongo yokuya empini.
They abused you, but you remain true to the values of the liberation struggle. And this is why I'm particularly happy that as we go to this election, this candidature is being endorsed by the icons of our liberation struggle.
Pambilini, umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa utshelela umhlangano ukuthi ibandla lakhe liyamsekela uChamisa njalo wake wazama ukunxusa amanye amabandla ukuthi lawo amsekele okugoqela unkosazana Thokozani Khube kodwa kwehlula.
Lokhu ababekutsho besithi bona kumele siqalise kutsha sokwehlule. Labo esabakhethayo ukuthi basibuse eZimbabwe sebehlulekile.
Umnumzana Ncube yena uthi abantu bengayenqa libandla lezanu PF elithi kumele libuyiselwe embusweni ngoba liletha indlela entsha yokuguqula umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Ncube.
Kulento eyodwa kuphela ezama ukuphambanisa ukuthi sifike ku-second independence kalula. Into leyi yilabo esibanike umsebenzi wokuthi babe ngo-referee ku-election leyi.
Ugogo olomfanekiso wasabalala kumfanekiso kamabonakude enkundleni zokuxhumana esithi usekela uKhamisa laye ubekhona wasukunyiswa kodwa kazange akhulume loZulu wanyenyezela uChamisa impiko yakhe. Qede uChamisa walandisa ukuthi ugogo lo uthi kusukela lumfanekiso wafakwa ebulenjini usekhathazwa ngabantu abathi bazambulala ngoba isekela uKhamisa. Kodwa uChamisa utshele ugogo lo ukuthi engethuki ngoba kuseyaphela inyanga uzabe esebusa yena njalo uzamnxusa esikolweni se-State House. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, igama lami nguChris Gande.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu lokho besisaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe. Uphenyo lolu luveza ukuba loba nje abanye sebekhuluma ngezombusazwe bengasabi lutho, lokho likhuphukile inani labesaba ukwethula abakucabangayo ngezokhetho langezombusazwe kwele Zimbabwe. Okwamanje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyajabula ngokuthi abantu benza santando ngesikhathi sokhetho. Ake sizwe umnumzana Cosmas Jabalala ekhuluma ngophenyo lolu langezombusazwe kwele Zimbabwe.
Kathesi ngithi ungathi yananzelela abadube ikuthi sisuka esikhathini ekade sinzima, isikhathi sokuthi kade nxa ukuthi ungakhuluma ngepolitics
kumbukhulume okungani yakuzisise indawo zombusazi abanye bezingani babehlukuluzwa abanye befika empayini sokuthi bezibenyamala lesibeyabona lathi baye ngathi so lakade fumoya lwani ukuthi abantu bephumele egcekeni bethi mina ngihamba lozibani laloba sokukhulunyiwe nangogengeni esithi abantu sibe le-democracy sebengakhuluma abantu abakufuna ukuthi bakhulume so iqiniso likabi khona ukuthi abantu sebeyikhona yini i-democracy ngayikabi khona kanti sengavuleka bakhuluma ukuthi mina ngihamba lozibani bakwesaba ukuthi abantu bangahlukuluzwa kumbe banyamalalise
kodwa kulukhona okubanika isibindi lawo onje ukuthi ongakunika isibindi sibili ukuthi ukhulume into ezinjalo
isibindi sikhona kodwa ebantwini abalutshwane abananzelelayo labo nxa bekhuluma isibindi sakhona singe sijisibindi esithi esipheleleyo yisibindi sophunga ukuzinika ukuthi njengoba sitshile ukuthi sokule democracy yonaleyo ukuthi umuntu sengakhuluma yonke into njengoba nje sesibona izinto kumathelevishini nje amanye amaphathi amanye ama-rallies ama-opposition parties asengani asephuma la emsakazweni kuma-radio lakumathelevishini khonokho nje sinika nje maybe singe singathi maybe ukuthi na-40% yesibindi nje singasenza isiphonga ukuthi sifunga ukukhuluma nje kodwa ayikhona siyasikhuluma ukuthi singahlalisekanga
singathi ke kuyahambelana lakhonoku okwakudala okwenzakala khona ngapho okwekuground ukuthi abantu lokho besakucabanga sibili kakhulu
hayi njengamandebeleni babudube emandebeleni ngapho esayidini bethu abantu babuhlungu kakhulu hayi okwekuground yes bengakufaka eceleni ngezindaba but khona kakhulu especially nasikhangele emavotini yikho okuhamba phambili
so kuyakhanya sibili ukuthi abantu bame ngaphi nxa sokubezombusazo
kuyazicacela kakhulu especially kulaba abadala abavele bawubona umumo osufela kudala yesu ngathi wontanga yesu ngabe sisizwa lapha lalapha nasitshelwa but ebadaleni labavele abanabo bakudala abakwaziwe ubuhlungu bakho konke abahlangana labo hayi bakwathi bame ngaphi
lo ngumnumzana Cosmas Tshabalala isakhamuza kobulawayo obekhuluma le studio 7
yebo mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku-short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele
Iqula labadala ababizwa ngokuthi the elders elake layaliswa ngowayesesikhundleni kuleZimbabwe uMongameli Robert Mugabe lithi kumele abantu bakhankase ngokuthula njalo bengahlukumezi iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngokuyithila umoya uMavisigama usethulela lolu daba
Umgcini sihlalo waleliqula uMnumzana Kofi Anani utshele intatheli izindaba eHarare lamhla ukuthi kumele inkokheli ilandisele uZulu ngenza kumenzela khona hathi ukujikijelana ngamazwi athukayo
okumqoka yikuba kawuvusi laza lwabantu ukuwathotshozela ngoba awazi ukuba bazokwenza kanjani lapho usowenze njalo ilizwe loZulu eZimbabwe kabakudingi ukuba babe belokhu bethotshozelwa bevuswa ulaka lwabo kumele belandele izivumelwano ezimunyethwe kugwalo lwe-Code of Conduct olukhuluma ngendlela abezombusazwe kumele baziphathe ngayo hathi utyotyozelwa abantu
omunye okuqulaleli unkosikazi Mary Robinson uthi ukhathazekile ngendlela inkokheli yeZimbabwe Electoral Commission ehlambazwa ngayo nguZulu ebulenjini bokuzilibazisa obunjengeFacebook lokunye okuchiyeneyo
So this is not acceptable. Yes, you can criticize.
Asikwamukeli lokho thina. Yebo lingakhothoza indlela abezek basebenza ngayo ukuba baqina ngomthetho kakhulu. Kuyavunyelwa lokho. Kodwa ukubahlambaza ngayiphi indlela yezokukhulumisana akuvunyelwa.
Ikula leli lithe lanelise ukubonana lenkokheli yamabandla ezombusazwe encintisa kukhetho lukamongameli, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye le-commission ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni iZEC. Kodwa lithi kalenelisanga ukubonana lowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe, owake wabavimba ukuthi bengazehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, baqonqosele uZulu ukuthi aziphathe njalo ayevota ngobuningi lokuthula. UMnumzana Anani wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, kuthi-ke uRobinson wayeyihloko kahulumende kwele island. Omunye wabo owenelise ukuya kwele Zimbabwe nguMnumzana Laha Brahim, owayengumphathintambo obona ngezokudlelana namanye amazwe kwele Algeria. Kusenjalo abenhlanganiso yamazwe akumanyano wezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community lamhla baphawule ngokusemthethweni iqula labazabona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, iSADC Electoral Observation Mission to the 2018 Harmonized Elections Zimbabwe. Labo bakhuthaza inkokheli yamabandla kanye labalandeli babo ukuba bebovuma ukwehlukana imibono kungekho kuhlukumezana. Bakhuthaza njalo abezekhi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela engasolisiyo, inkokheli yamabandla layo ibe ngumzekeliso ngokuqhuba ukhetho oluhloniphekayo. Umkhokheli waleli qula uMnumzana Tete Antonio, ongunobhala omkhulu ugatsha lwezokusebenzisana labakwamanye amazwe elizweni le-Angola, uthe kuqakathekile ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngokulandela imithetho yelizwe leZimbabwe.
The democratic elections, if professionally managed,
nxa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela kulondolozwa amalungelo oluntu, lulakho ukusiza ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka elizweni. Kodwa nxa lungasaqhutshwanga ngendlela, lulakho ukubangela ingxabano enkulu.
Kodwa inkokheli yamabandla ezombusazwe ebikulo mkhosi ebalisa uMnumzana Alpheus Mapranga, unobhala webandla le-United African National Council, isole kakhulu okwethulwe ngabamele iSADC kulomhlangano.
Abantu laba yinhlala yenza yabo le, bayaphongubuya bahlala lapha eZimbabwe. Ngiyabona laba abakufuna lapha eZimbabwe bakuthakazela ukuthi iZimbabwe kule zinto eziningi ezokubona lapha eZimbabwe, kule Vic Falls, kulani lani. Ngiyabona izinto yikho lakho abakulandayo sibili, ngoba ukuyindaba yama-elections izinto ezimele bazikhangele sibili, angiboni bezikhangela mina bona.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Thabani Tigere, umkhokheli webandla le-Economic National Democratic Party.
Abala ncedo, abala sizo ebalalo kuma-elections, they are just therefore ukuthi bazobona ukuthi kuhanjwa njani, ukuthi kuvotwa njani.
Kodwa abeSADC laba bathi bona basebenza ngokulandela imithetho yelizwe lapho abahlolisisa khona ukhetho. Iqula lakuqala elizothatha isikhathi eside leza kuleli mhlaka 7 Ntulikazi, kuthi-ke elizohlala insuku ezimfitshane lona lize kuleli mhlaka 18 kuyonale inyanga. Amalunga okuqula leli avele kwele Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Mozambique, South Africa, Tanzania leZambia. Leli qula lithembise ukuza kwethula umbiko walo wangemva kokhetho mhlaka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje sengilitshiya kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngokuxoxa labesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxa lo nkosazana Nomvula Mguni, oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBulawayo East edalele ephalamende, njalo ekubandale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mama. Okay, igama lami nginguNomvula Mguni, ngincintisa eBulawayo East ku House of Assembly ngikuqembule MDCT ekhokhelwa nguDr. Thokozani Khuthe. I'm a nurse by profession. Ngo-2006 ikampani engayisebenzelayo asinikho ukuthi ngitransfer ngeHarare, but ngangilabantwana ababeku-2 ababezala i-O level, omunye uku-grade 7 form 4 no-grade 7, they were my late sister's children. So I asked ukuthi ngingahlala yini koBulawayo baqale babhale e-crucial years zabo ikampani yasengaliyana. And ngakubona angazange ngibuye ngezela omama ngoba ikampani liyayiphethwe ngobaba. Yikho-ke ngase ngithi hayi kungcono ngishiye umsebenzi ngikhangele abantu abami babhale kwenzela ukuthi bapase isifundo sabo. Yikho lapho engaqasa khona indlela kupolitiki.
Umkhankaso wakho uhamba njani? Kuyini osukwenzile kathesi?
Umkhankaso wami uhamba kuhle kakhulu. Ekwenza kakhulu ngama-dosi door ngoba kungenza ngihlangane nabantu abasesiqintini lapha engingithi sakhona. Ngibuye ngifake lama-posta kwezinye indawo ngincedisa i-team yami engisebenza layo ngoba ngile wodi ezimbili u-ward 3 lo-ward 4. So ukhansela u-ward 3 la ngamanye amalanga ngiyalinye la ngamanye amalanga layo uyasala ele team beqhubekela phambili. Ngibuye ngiye ku-ward 4 la ngiyencedisana layo bengincedisana ukukhansela khona ngayo.
Siyananzelela njalo ukuthi ibandla lakho esikhathini esedluleyo belibambene lelikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Kathesi ke kunjani nxa likhankasa khona ngapho libona ingani losekelo olunengi oledlula abanye benu?
Futhi kusincedile kakhulu kukhankasa especially wena lamadodo ngoba abanye belengazi kakhulu ukuthi kwenzakala ngoba abantu babona ngazani u-president wethu Dr. Kubi wabaleka. Kabalekanga kulela liqembu yena ne-constitution yiyo ovele kumele ukuthi akhokhele ngemva kokushiya kukaba kujangirayo. So abantu basithekisa ukuthi hayi iphathi lingeyethu le yithi esayibumbayo ayisho iphathi yomuntu eyedwa linahlalani sena sihambe ngephathi yenale esiyaziyo-CLP.
Kodwa libona ingani usekelo lilalo olwedlulwa abanye benu abakachamisa kumbe abezanu phela?
Ngikhangele koBulawayo lapha engincintisa khona usekelo ngibona angani silalo. Ngingazi kwezinye indawo ezisemakhaya ngoba angisebenzeli khona. Kodwa nxa ngikhuluma labantu lapha koBulawayo ngibachasisela ukuthi okwenze sesifike kulesi sigaba kuyini. Bayakhanya bayazwisisa ngoba babesizwa amanga kakhulu kumamidiya la.
Ye, isigaba leso ofuna ukusimela iBulawayo East kuyini okuhlupha kakhulu esigabeni seneso ofuna ukukulungisela abantu?
I see engikhangele okwenzakala esigabeni. Mina as an MP kumele ngimake sure ukuthi I put down in parliament sifaka ama-policy that are investor friendly azakwenza le-local authority isebenze kuhle. Ngisitsho ukuthi besifuna vele ukuthi ngase yancindezela i-devolution ukwenzela ukuthi sibe lama-provincial economy where people within their provinces bakhone ukuzenzela nokuzilungisela izinto zabo babe le-budget eqondane lawo. Bayibone ukuthi bayithanela lapho okumele iye khona izinto zingabi centralized eHarare ngoba nxa zi-centralized eHarare yikho kufuna kusenza ezindawo ziye-marginalized. Make sure ukuthi ama-ministries asebenza kuhle ngendlela okumele asebenze ngayo. Hlale ukhumbule ekhaya ubuye uzovikela abantu ukuthi hayi bakithi lapha sesihambe ngalokho anesasikukhulumile sesihambe ilanga elingaka. Engingalithiyela abantu ngelokuthi bakithi khulu kakhulu nxa ngikhangele omama izinto sizenza kuhle. Omama yithi imizi, yithi esimise imizi. Abake bazane i-president wethu ongumama ngoba uthe engu-deputy prime minister ungahamba empilo ngale uzabona uthile imaki yezinto azenziwe ama-laundry machines into ezinjengalezi etshengisa ukuthi une-development ngaphi enhliziyweni yakhe uyafisa ukuthi iBulawayo ikhuphuke.
Leyo balaleli beyingxoxolo nkosazana Nomvula Mgoni oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBulawayo East edalele ephalamende ekubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Juma omele iphela ndawo aphuphuma edala lephalamende oncintisa kukhetho kuleyo ndawo lonyaka ekubandla lezanu PF.
Umshini wezanu PF uyahamba umanga njengoba ubona umongameli ubhoda ilizwe lonke. Lathi lapho esikhona siphi siyakhankasa ngikhuluma nje namhlanje so mina ngimi ngabasema othweni nabomama ekhangazwa akumiwanga ibandla lezantefu thimba sakona sisidla amahambo lasibili siyagijima akuthambanga konke lokho kutshengisa unqoba okuzaba khona mhla ka 30 July.
Singathi nxa selikhangela kodwa baba Juma libona njani lizanqoba sibili?
Akula ngenye indlela vele esingakhuluma ngayo. Akula okunye okungenzakala ngaphandle kokunqoba. Sesisebenzile umsebenzi umongameli wethu usetshengisile ubana yena ngithi ekutinteni isimo sesizwe in terms of i-economy. Siyakwazi ubana uzivusha samthatha kunalin aid kodwa into elokhu isehlula ngumkhonomi manje. Nanga umongameli wethu ubuya ekhuluma ngomkhonomi. Iyakhuluma sithi hhayi asakhuluma indizo ezilongane sesifuna isilongane sokuthi phambili nemoto phambili nokuphumelela ukwenza ukuthi bona by 10-30 abantu bethu singathi izimboni lezi eziphazi sizesezikumidle i-income base yibo loko okudlela ngomongameli. So wonke umuntu ofuna impumelelo yezimbabwe uyakwazi lona ivento yake kumele iye ngayo.
Ye kodwa niza kufeza njani konke lokho baba Juma?
Lokhu kufeza into elula baba. Ilizwe lethu leselifile ngenxa yokuthi kona bese sizivalele phandle sodwa sathi kona mina siyakwazi ukuzibonela sisodwa sakhuluma sasabiza obhilitana keep your breath and keep our Zimbabwe. Lokana besihlaza kwenziwa akula muntu ongaphile yedwa empilweni kuyabe zizini wena unje so emzini wakho ungayeluphila kudle nomakhelwane. Njalo ngelasawudi ensuku uqala ukupheka isishebo sakho uzayicela ngabi nxa ungadlela amila kumakhelwane. So ukudlelana yinto enxathi le kakhulu yinto ebesesiyiphambanisela leyo odyona besizikhipha besizixoxa abantu bonke singasa kudlela ngabantu bonke sibizayiphilela sodwa pho besizakusheda lobani ngoba umkhonomi is about professional trade. Manje even singabizile ekhotweni lapha siyenze amahembe senze yonke lobana kumele phela siwathengise phandle besiwathengisele bani njengoba besilwa nabantu bonke. Manje umongameli omutsha lo obuyileyo usevumile indlela zonke usezamile ukudlana zabantu bonke njengobona kokukhuluma kahle so amakhiya lana ayesekela i-MDC esijezisa ngokubulala umnotho wethu sebeyiqula ifensi sebebuye ngapha kithi manje sebekuzami ke basekela ubaba emazweni nabezweni nangagwa udona ku-8zokezibuyele bhek ukuthi noma manje siyakwazi ukuthina ngemva kokhetho mhla ka-31 July uzabona ukugcwala kwamakhoveke sebuya lapha sebezovula futhi amakhampani lawana so imisebenzi izaba khona amakhampani azavula i-production izaba khona even imali izaqala ukuba khona mihla ngamidlana abantu sebesuka le-confidence ye-banking system ngoba la mabhanga abesiqala ukwenza into abela bezenzele kodwa kuyona ungafaka imali kibo imali iyaba le into ethiwa yi-interest rate. Kathesi imali ayingafaka ebhenki akula kuthi olivekalayo ngaphandle kuyocina ungasayibona usisele ithaya ama-bank charges kuyukuthi kanti ayisiko amele kwenziwe ibhenki yikho sokwezeke na abantu bengabi le-confidence ye-banking system yethu. Manje ngemva mhlaka 31 July kusiya phambili kale uzabona into zomelezi ziqala ukuqondiseka mbindlela zihamba. So definitely umuntu okwaziyo ukuthi afuna izimbabwe ziphumelele uzavotela uba emasweni nabunje mnangagwa lethineke ezanupf.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale lephalamende oncintisa kukhetho kuleyo ndawo lonyaka kwekubandla leZANU PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota.
Singakuhlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebesigokela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kunokuthula okumangalisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba abantu lokhu besesaba ukukhuluma emphakathini ngezombusazwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lomhlanje oluvalelisayo ngu-Cape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.